I-Intra National Trade Fair esigalibane bukhona eSouth Africa kungama opportunities amahle kumbe kungumkhumbulo omuhle wokubana amanye lamanye amazwe ikakhulu alapha e-Africa agudlane ancedisane ukubana athengiselane ukwenzela ukuthi bavusele iminotho yabo. Ngokunjalo-ke sikhangele ukuthi i-Africa layo iveze emazweni angaphetsheya ukubana labo bayenelise ukuba lombukiso omuhle bathengiselane bathuthukise amazwe abo. Lathi khona beZimbabwe sithe qiniso lokuthi singathatha la mathuba ukubana sifunde kwabanye ngoba injongo yokufundisana ukuthi sifunde kwamanye amazwe bona beza njani. La makhampani eZimbabwe lawo ahamba ayefunda kwamanye amakhampani ayekhona be-Afrika ayenza kuhle asemazweni ayenza kuhle ukuthi kwenziwa njani ukwenzela ukuthi bevelale bazame ukuthuthukisa umnotho wezelizwe. Bese sikhala lohulumende futhi ukuthi layo lo mlando ukuthi abazayo bemele khona ngale bayithola izifundo ezinhle zokubana baphathise ukuthuthukiswa komnotho ngoba sikhuluma kanje kathi eqinisweni ukuthi eZimbabwe umnotho wethu ufile uphansi kangaka ingasihambi kuhle unemployment rate phezulu amakhampani amaningi ayasebenzi analama-opportunities ama-trade fair iwancedayo ukuthi azame ukulungisizana ezihlupho esilazo lokuthi senze sifunde lakwabanye abantu ukubana benza njani lokuphuma lamapholisi amahle singayakopa kwamanye amazwe kungumbukiso omuhle lo ozabuya e-South Africa okufanele ulungiselelo lwesibili ngamazwe wonke ikakhulu lathi khona beZimbabwe.
Imizamo yonke le eyenziwayo lakho konke okukhulunywayo kona lowo mbukiso we-trade fair kuzaletha yini inguquko elizweni kwezomnotho?
Siyananzela futhi ukuthi lamazwe abuyile ezobukisa inamba zakhona ziyehlile well kungumkhankaso omuhle ukuthi abantu bathole ama-opportunities okubana kube lokuthenga lokuthengiselana. Kodwa-ke uhlupho ukuthi nje lathi njengelizwe izinto zazisimelanga kuhle ezomnotho welizwe okuzatho ukuthi besikhayela ukuthi nxa amakhampani ehlanganibuye lohulumende njalo ngokufananayo leli thuba balithathe balisebenzise kakhulu ukuthi babone ukuthi bayadinga bathole ukuthi ama-investors ikakhulu nxa sesikhangela ngapha kuluhlu lokusebenza thina nge-ZCTU silo hlupho olukhulu lokuthi amakhampani ikakhulu koBulawayo avalile leZimbabwe amanye asebenze kuhle ngenxa yezomnotho welizwe. Engcebe zokufanele ukuthi uhulumende laye athathe i-advantage eyalumbukiso abe sesenza okuthiwa ngama-policies angamemezela azenza ukubana abantu kumbe amanye amazwe abayazoyi-investa ikakhulu ehlonipha amalungelo abantu. Yikho okukhangeleleyo khonokhwana ukuthi ahloniphe amalungelo abantu. Ngokwenza njalo siyakukhola ukuthi kungenza ukuthi amazwe abuye azoyi-investa kodwa nxa kungabanga njalo kuba nzima ukuthi amazwe abuye azoyi-investa. So ke sikhangele ukuthi sibone ukuthi ilizwe ikakhulu amakhampani angathatha i-advantage yokubana abukise impahla zabo kwenzela ukuthi ngemva kwalokho enqeba angathengelwa ngamanye amakhampani angaphandle kwelizwe bazame ukuphila labo ukubana bathuthukise lo mnotho.